Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Nivuka njani mthwazi omuhle siyalambulela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolesine mhla zine kuNtulikazi 2019 igama lami nguKip Dube. Endabeni zethu lamhlanje abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda lapho kunanzwa khona usuku lukazibuse.
Kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha ipremature edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale nabantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho
kodwa abasekela kumongameli bathi kulungile akwenzayo.
Into ezinjengomongameli wethu akunanto embi ngakho wakha ubudlelwana futhi sifunde kibo laba asebevukile sezindani nxa sivuka sivuke sindawoni.
Sizalethulela ezibhekane labalimi.
Siyalima e-South Africa endaweni yokuthiwa kusesibe ne-Bronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014.
Abadabuka eZimbabwe abahlala eBritani balungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elikuncintiswano we-World Cup.
I-Netball Club yethu yefika mhla ka-5 lapha yehlela eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba behlangabeza eManchester Airport. Abanye abavolontileyo ukuthi babazazwe khona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi bathi kuyamangalisa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelela kwele Rwanda ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukulungisa umnotho oqhubekela phambili ukukhudeka. Bathi uMnangagwa ohambe kulelo lizwe lezinye iziphathamandla zikahulumende bekumele athumele umuntu ozamela hathi ukuthi ayikholisa kwele Rwanda okuzabe kudliwa ezivela emlonyeni kunanzwa usuku lukazibuse. Kwaba lempi yenketabejabi eRwanda ngomnyaka ka-1994 lapho kwabulawa khona abantu abafika isigidi. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesikhulumeli sikamongameli. Omunye wabakhonona ngokwenziwa nguMnangagwa ngumnumzana Clement Moyo olela ilungelo likaZulu.
Uyazi ukuthi ezinye izinto zeZimbabwe ungathi kuthiwa ngabantwana abancane abecresh bedlalisa ama-chips nje kungala problem. Uyazi kuyamangalisa ukuthi umuntu angathatha iframachini edula kangako ilizwe liphakathi kweproblem athwale labantu ehamba labo khonana akulanto abayayenza khona ngitsho ona abazaphenduka besitshela khona ngamanga wodwa into ezingazo yonke into yabo abayenza ayisebenzi. Uya high plane uhambe kwamanye amazwe acelebrating impela iRwanda is progressive under i-leadership ekhona. Ngazi abantu bakhona beRwanda hambe basola kodwa-ke kukhona okungcono kulakithi thina kade sabakhululeka bona besempini. Kodwa-ke khathesi esikubonayo ukuthi angikhona ukuthi uMnangagwa ulesifiso sokulungisa ilizwe sibuthi ngendlela eqondileyo ngoba lokhu ngokunye kwakhona okutshengisela khonoko. Yena nje kumele abe bhizi ngokulungisa ilizwe, hayi khona lokhu kube siya kubo Rwanda tatihaweni namabulana i-luxury leyana engalancedi.
Angiboni
kuyindlela eqondileyo.
Ubona ngani ngawalile kumbe ngawuthumeza omunye umuntu khona ngale?
Ya, ngaba uthumela umuntu nje weyedwa agade iplane la ama-passengers wafika khona le ngesikhathi kumbe wafika amaprezenta loko kokuthwalana nama-ministers ehamba lawo khonale. Uyazi ungathi kuthiwa kumbe ngabantu labana balesho ofu ukuthi banjani njani. Mina angiboni lokuthi kati balaba abantu basebenzi ngombuso yelizwe silokhondileyo ilizwe laduza Dube abantu lapha bayafa indlala kuyalanjwa la sinje kunjalo nje kuvela akunala food security akunala mzamo yokuprovide food security akunamagetsi izikwelete zigcwele emazwe wonke wenala eSouth Africa sibawo imali eMozambique sibawo imali ngapha la iCaribbean layo kayisayenzi kuhle endaweni yokuthi bazame ukuthi imali leyo yonke le bayihanise kuhle bazame omunye umzamo wokunceda abantu into zinezihluphayo kodwa bona bakhethe iluxury nje hayi mina kamboni mbona thi kuzani kanje kuphela kulalutho.
Kodwa umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uthi kuyamangalisa okukhulunywa ngumnumzana Clement Moyo labanye bakhe.
Nxa ngakini kunomkhosi okhona kumbe umshado kumbe sithi i-birthday party kumbe okunjalo ubaba wakhona ngale abesewunxusa wena sithumela umntwana uthi hayi hamba wena mntwana wena uhlale akutshengisele ukudelela yini omuntu okunxusileyo na. Kwesinye isikhathi asikhangeleni njengokuthi ora iwakha ubungani labantu abaprogressive. IRwanda siyakwazi right now in Africa is one of the countries that are very progressive in terms of umkhonomi wabo nendlela abaezizinto zabo ngazo. Kuyini okubi ukuthi kona thina lathi ngapha sibe nobudlelwano obuhle labo, ikopene labo. Ilanga abalisebenzethi asolanga lincane ilanga le elikazibuse wabo. Ngakho lathi thina njengeZimbabwe nxa silelanga elinjalo nxa sibanxusa kumele babuye bona abakhulu bangibona, hayi kodwa kube sokuya umntwana. So mina ngibona ukuthi into ezomongameli wethu akunanto embi ngakho. Kudala ubudlelwana kwakha ubudlelwana futhi ukuthi wona at the end of the day sibe ngabantu bani, sifunde kibo laba asebevukile. Kaze nathi nxa sivuka sivuke sindawoni. Mina ngibona ukuthi kulento embi khonapho ukuthi nxa ubaba owanext door ethe athi kulo mkhosi mina njengobaba omakhelwane ake ngihambe kulokuthumela umntana wami.
Ye, kodwa abantu bathi phela isimo somnotho sibi kakhulu kwele Zimbabwe, nganje uzihlalele ngoba kukhanya kuchitha imali la.
Ngokwesikhathi ngizakutshela into eqakathekileyo elingananzeleliyo. Ngokwesikhathi for you to make money kumele uzimiselele utona uspende imali. Ungatona ufuna ukwenza imali kodwa ungafuni ukukhipha esambeni ube ngumpondo kayintshintshwa, akunato oluzavuka. Yona lani imali esingabe siyispendile uhambo kwafana labo abeRwanda basabithi sihlonitshiwe shuwa umongameli welizwe leZimbabwe ushumile wabuya. Lani nxa sithi hayi bakithi sizozeni lapha sizozeni laphana, awuboni into kungasivulela eminye iminyango ngoba anti abona singacabanga ukuthi bona ukuthuthuka kuzavela emakhiweni kuphela. Kwelo sikhathi ukuthuthuka kuzavela phakathi kwethu bonapha singabafo wethu labodade wethu e-Africa khona. So akumelanga sikhangelele phansi amazwe e-Africa ngenxa yokuthi sifuna ukuthi bona kube sihambe nawo sosize ngabo-Trump kumbe ngabo-Putin kumbe ngabo-Xi Jinping. Kwelo sikhathi bona laba abafo wethu abe-Africa labo asibaqaphi isiteni labo nxa bethi bentoento enenje. So uzabona ukuthi kona kwanokuyimali esiyisebenzisileyo iyenza konoku uzasibisela izunzo ezasala ezimangalisa lawe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usethekelele amazwe amaningi kusukela ngesikhathi wangena embusweni. Abantu abaningi bathi akukhanyi okwenziwa nguMnangagwa emazweni amaningi njengoba ilizwe liqhubekela phambili libhidlika.
Sike sikhangele ke okwenzakala eZimbabwe okwethulwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Kubikwa ukuthi kube lokuzamazama komhlaba izolo eHurungwe eKaripa nezinye indawo. Lokhu kubikwa ngamaphephandaba atshiyeneyo. Umnumzana Tendai Biti uthi umkhokheli webandla le-MTC, umnumzana Nelson Chamisa lomongameli Emmerson Mnangagwa kumele bahlale phansi bakhulume ngokuhlupha ilizwe leZimbabwe. Lokhu kwethulwe liphephandaba le-News Day. Unobhala wephalamende umnumzana Kenneth Chokuda uthi kungamanga ukuthi ulobe incwadi esazisa idale lephalamende ukuthi umnumzana Constantino Chiwenga kasekho. Ngakho-ke uthi lokho kuhamba kulokho kumemeteka kungamanga alohlaza tshoko ngoba uConstantino Chiwenga uyaphila. Lokwethulwe ngamaphephandaba ambalwa. Ye, kwamanje ke sonke isikhathi senu phela ukuthi like litsho-ke elifisa ukukhuluma siyakwazi ukuthi lijale ukusithumezela-ke ama-audio atshiyeneyo. So-ke nxa usithumezela uyakwazi ukuthi kumele wenzeni, uyangena kuwhatsapp khonampani obesifitizela lokhana kokurekhoda-ke ilizwi lakho ube susithumezela kunombolo ethi 0120246503 18. Ake sizwe ukuthi bathini abantu namhlanje.
Linjani kustudio 7 ngiyalibingelela, lami ngimuchabalala okhuluma eseBotswana. Hayi, ilizwe leZimbabwe linzima bakithi, asikwazi ukuthi sibheke kuphi.
Sanibonani kustudio 7. Hayi, thina siyaphika. Yeyi, ngikhuluma ngeqhawe lethu uJoshua Mqabungonkomo. UJoshua ebeyindoda emadodeni engubaba kubobaba. Ngoba ngeqiniso ukuthi mina ngivela isikhathi eside sisebenza sonke. Ngathrena ngena ngithrena sisonke, ngithrena isamfundisa isisotsha. But ngaba lobuhlungu obukhulu sekuyimi engase ngithatha impahla yakhe ngilisotsha ngiyisa kuzano. Ngithathwa nguRobert Mugabe yonke enenye enjengaCastle Arms, eMguza, endaweni yepulazi lenkukhu kuPeter, eHope Fountain, egaraji leSouthtown, konke yimi engakuthathayo. Hayi ngeza ubuhlungu, yinto eyangenza ngisuke ku-Ami.
Yelo emsakazweni linjani? Esicela inews laStudio 7. Sicela inews saStudio 7 ezanamuhla.
Sanibonani basakazi Studio 7. Hayi siyabonga. Hayi kuhlungu kudliwa ku-AFCON. Hayi kuhlungu kodwa iqiniso ukuthi bona bafanele bengani badlalile ukuze ukuthi babonakale beqhubekela phambili ngomsebenzi. Ngoba ibhola liyaphela. Ye, hayi siyamuzwa noDube lapha kwela kithi, nami ngikhona lapha endaweni lapho kuthiwa kulezilwane khona, ngihleli lapha kugomagoma village siku semwadi lo Chris Dube khonapha. Hayi kuzwisa ubuhlungu kakhulu, inyamazana lezi seziqeda izifuyo, zizalimaza labantu. Hayi sicela bangenelele bonke abafanele besiza umphakathi ngalezi izilwane lezi. Ngiyabonga lami ma ungabe ngingazwakala kuStudio 7 ngoba lokhu ngihlalize ngizama ukwesinye isikhathi kungangeni, kodwa-ke hhayi kunganani ngoba kuyasetshenzwa. Siyabonga madoda. Ngubhanda Moyo ngihleli komnyama esigodini sakomnyama kugomagoma village. Ngiyabonga.
Yes, siyabonga kakhulu ke ukuthi uyasithumezela ke imilayezelo etshiyeneyo esesikukhangelayo ukuthi lisithumezele eminye phela imilayezelo ibe mningi okunyomangalisayo ukwenza ukuthi siyidlale kunamba ke kuStudio 7. Okumele ukwenze uyafithizela ke khonokho okuyisibhono okutshengisela ukuthi ke ungakhuluma ube sesithumezela ke umlayezelo wakho. Usithumezele kunombolo ethi 011-202-465-0318. Yes, siyabonga. Yes, sikhangeleke ngamafutshane ezivela kwamanye amazwe. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngendaba zekhaya luthi sokulophenyo kulandela imbiko ethi kulabanye babo abakukhasi leFacebook elithuka abantu bokuza. Izulu lesikhukhula selibulele abantu abaningi kwele India esiqintini seMaharashtra. Umbuthano wabatshengiselayo kwele Sudan ufuna ukuthi kwenziwe umhlangano lenkokheli yebutho ngokubuswa kwelizwe lelo kulandela ukususwa kwaye ngumongameli umnumzana Omar al-Bashir esikhundleni. Njengokulithembisa kwethu izolo siqhubekela phambili sikhuluma labalimi abatshiyeneyo. Namhlanje sixoxa lo mnumzana Lancelot Ncube ofuya inkomo labanye bakhe abadabuka eZimbabwe abakwele South Africa.
Siyalima eSouth Africa endaweni yokuthiwa kuseduze neBronco Strait. Siqale indaba yokulima ngo-2014 sahlangana nje singamadoda ekhaya saba ngu-4 sasesithi yeyi madoda njengoba ulima sithanda kangaka and we spend most of our time la eSouth Africa. So ma kuyukuthi siyabahloko sicabanga ukuthi sizihamba siye kwenza ekhaya, we will end up not practicing i-passion yethu. Sase siqala-ke sathenga amathole, sathenga amankonyane angu-17 babe wabiza ngokuthi ngama-day old but base bewanikile i-first milk liyana for 1 week. So safika-ke safuya amathole lawana saba ne-success rate enhle. Akuqala sasithenge 17. Unfortunately linye lafohla one of the days eseqalele ukudla utshani la sele sidla umkhawuzane. Indawo esifuyela khona ilo mkhawuzane. So kwadla umkhawuzane kwasala 16. Then i-next batch sathenga 15 but sathi ngo 2016 late sabe sinanzelela ukuthi amathola thathi isikhathi ukuthi asinikeze inzuzo uma sithi inzuzo sikhuluma ngamankonyane i-production. Sase siqala ke ukuthenga ezinkulu, sathenga ezinkulu inkomo. We received i plazi or not per se ukuthi sareceiva, saqala ukudinga indawo engathi inkulu ngoba sasilima nje khona pheza khamizini. Sase sidinga iplazi, sase sithola iplazi yomnye ubaba okuthiwa nguBhuda. Siyarenta ke iplazi, sesikhulakhulile isibaya. Sesikhulakhulile isibaya sezingu-85 excluding amathole. Initially sasithenge KZN ama-Angus Cross. Uma sikhuluma ngama-Angus Cross kusho ukuthi kwazaliswa ama-freed land. Lezi zichago lezi amshule yazibona lezi ezilamabalabala amnyama namhlophe.
Yeah,
so babefake i-Angus ukuze wasekuphuma ke ama-Angus Calves. So saya sasile passion ye-Angus, sasesithenga i-Angus Bull eyiyo manje ezibambile esibayeni sethu. Sabuya sathenga le-Limousin Bull, wasesithenga le-Boran. So silamabhulls ayi-3.
Singathi liyaphumelela yini kodwa ngokuwenza wena?
Esingathi ngawulima ungaphandle kuba nama-challenges here and there, because babe befuna ukuthi bazwisise ukuthi kathi abantu laba abazokwenza i-farming lapha ngabantu abanjani. So mabe ngakujayeli kuba nama-strange interactions nje le-community or sithi ama-neighboring farmers.
Mm-hmm.
But okwamanje sicabanga ukuthi sesi-right manje ngoba sesirenta ama-farm ayi-3 sadinga two additional farms senze ukuthi sibalekele i-overgrazing la esikhona. So ungathi sesiyamukele kangcono ngoba sesijwayelana nomakhelwane. Embuzweni wakho ukuthi siyaphumelela, njengoba ngithi ukuthi saqala ngamathole, sesiqala ukuthola amathole from i-production esingathi yethu. So far sile 13, which is the second series. The first series has been about 10 last year. This year expecting about 8 amathole. So we'll say i-value yakhuphuka kancane kancane.
Awuboni ke besingaxoxa nje ilanga lize lijone kodwa isikhathi sesidliwe ngumangoye. Sicela ubalisa abalaleli ngamafitshane sibili ngokulima ukuthi ungabatshela.
Balaleli, sibonge ukuthi sithole ithuba lokuxoxisana nani. Ngicabanga ukuthi eZimbabwe sometimes i-farming iba egazini bese silimithwa maybe i-capacity lama-resources, but lapho khona is still possible wherever you are, it's possible ukuthi wenze i-farming yakho. Because yes, sibone ngathi uma singaphandle sicabanga ukuthi akula nto ongayenza. So ngiyabonga ukulalela kwenu, hopefully kuzancedisa 1 or 2 people siqhubekele phambili ngokulima.
Umnumzana Lazarus Ncube ufuya inkomo kwele South Africa labanye bakhe abadabuka eZimbabwe. Sixoxe laye ekwele South Africa.
Inkokheli yebutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izadakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi iSalute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamjina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okutshiyeneyo athi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edale le-Congress akubandla lama-Democrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo, njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali eningi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lama-Republicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcwethi kwezombusazwe, othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha e-America. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha, angaze ngibone iparade isenziwa. Into yokuqala okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kuyinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona, okufana lapho North Korea, lapho Iran, lakuphi lapho esazikhona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force, kwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu banga complain or noma ukuthi baphakame against government. So just mangalisa thina kakhulu ubone America isiba liparate efana nale.
Kodwa ke lapha ukukhanya ngazalo umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Ubona ubona kwakho ubona ano uthethe khonoko okwenziwe eNorth Korea, eRussia nakwezinye indawo yini lapho leIran.
I think vele ukuthi ukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka eAmerica ebuthekazi yenzeke. So the only way esingakubona ngakhona ukuthi ukuthatha kuwo la mazwe alama questionable human rights indlela abathutha ngayo singathi ama-citizens ayo ngama-detectorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa ke nxa sikhangela sibilela ngokutsho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi iAmerica phela siyahlonipha ibutho yena utsho njalo phela. So ke kodwa ke nxa sitsho njalo awuboni ukuthi ungabe le mcijo khonapho.
Hayi awukho umcijo awubekawo ngoba i-constitution eAmerica iyakhuluma ukubana i-military i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani awusozibona amasosha e-deployo. So in other words ukuletha amatanka lani lendiza ama-bombers nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi i-military si-operator ngaphakathi kwelizwe even though well in this case ngoba kwenzayo is just nje to show but i-constitution itama i-military yethu amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.
Umnumzana Dan Moyo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ese-Washington DC khonapha eMelika. Wezemidlalo iqembu leHighlanders Football Club selibise umsebenzi umsekeli womgcini sihlalo loNobhala Jikelele. UModern Ngwenyalo Israel Moyo betheswa amacala okudelela abasebenza labo. Ngabasavunyelwa ukungena ezikhundleni zeqembu leli okomnyaka. Ukudonselana kukangwenya uMoyo labanye abakhokhela ibhoso kwavela ngesikhathi kuphikiswana ngokuqatsha uNhlanhla Dube umqondisi weqembu leli. Olunye udaba lwemidlalo, abantu abadabuka eZimbabwe abahlala kweleBrithani bathi sebelungiselela ukuncedisa iqembu leZimbabwe Netball Team elizancikelana lamanye ekumncintiswano weVitality Netball World Cup kweleBrithani kusukela mhlaka 12 kusiya mhlaka 21 Ntulikazi edolobheni leLiverpool. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, phoselo Elvis Mpofu okuManchester Warriors Social Club.
I-netball club yethu ifika mhlaka 5 lapha yehlele eManchester khonapha. So sizaba labanye abazehamba behlangabeza eManchester Airport, abanye abavolontileyo ukuthi babazaze khona and then bazabe hlala eLiverpool. So mhlaka 6 on a Saturday bazabe bele yedina gala ehostwe yiLiverpool, abantu abaseLiverpool khonale ukuthi abafuna ukwenzela i-netball club yethu. And then mhlaka 7 July bazabuya ngapha eManchester. This is a venture kuna tina fundraising ezamkwenza fundraising yabo. So at the moment because silakwe okungani besasizela kwakhe.
Likhangelele ukuthi lizadinga imali enganani ukuthi libancedise.
Okwemali ngeke sisho kade singoba yabona it's on voluntary basis. So we can't say much with this kind. Siyakwazi ukuthi sikhangelele njengokuthi eManchester siyabo thina i-club yethu social club ile ama members angu 79. So we're looking at about over 150 people bazabuya benze ukufundraise. So asikwazi ukuthi singaba le mali lesizayiza at the moment. So we are looking at quite a bit of a cash money bezabuya or whatever. In kind, in everything ozingane kuzaza.
Yes, singathi lina ngokubona kwenu libona zona abantu bathabe kanganani ukuthi iZimbabwe netball team iyeza khona.
Abantu bajabule kakhulu yazi ukuthi kule iZimbabwe izoparticipate entweni nje so injenge World Cup yazi ngiyazi ukuthi and ngokuqala lokho beliqembu le netball eZimbabwe liparticipate ku netball World Cup yangithi. So especially abantu bethu abayindlela laba abanye sebelesikhathi bengazake behambe ekhaya abanye bahlela lapha isikhathi eside. So kuba kuba kuhle kakhulu bajabulela ukuthi beze for isikhathi sokusenda labantu kanjani per represent ilizwe le especially ngomdlalo we-netball ngoba somdlalo lo onjani so popular kakhulu like football. So we have got lots of interest of a lot of people.
Singathi ke ngokuthakazelela konke elikwenzayo abantu bayakwazi ukuthi i-netball nxa umuntu ehlohla kumbe senza konke lokhu uyabe senzayo.
Hayi, sithemba lokho abantu bonke nje njengabantu abakhulela ithi eZimbabwe abaningi batsho bakhona nje sasikhula sibukela lathi netball siyakwazi ukuthi kulabo goalkeeper sano goal scorer defender obani bani siyakwazi ke nje kancana okanye bazafunda khonapho ngoba themba ukuthi abaningi abazainteract abazothola isikhathi sokuxoga la mantombazana engafika lapha so bazafunda okuningi khonapho kubuya kweqembu le.
Ye, siyabona ukuthi iqembu leZimbabwe Warriors kade likhola ngale ke kwele Gibhithe kodwa lenzanga kuhle ukuthi laba benze kuhle ubona ngani kumele kwenziweni.
Hayi, sithemba thina sizabanika isupport abayidingayo ngendlela lapho sizakuya ngokuningi zethu angithi sizama ukubathuthukisa ukuthi sibanike that confidence ukuthi hayi singamva kwena konke okwenzakale ngale isport ezwela nanto kwenzakele weZimbabwe bazamile abafana behlulekile kodwa hayi amantombazana ngapha sizawazama ukwanika iconfidence that's why senza ama-fundraising lawa sibathengisa ukuthi sijabulile kakhulu ngento abayenzayo ukuthi bequalify ukubuya ngaphi kuma-World Cup ukuze bequalify. So that's why we are doing all this for them to make them feel comfortable and home ukuthi beze lapho labo bathi behlale befike bezohlala lapha besiyadlala bekwazi hayi singacabangi kakhulu beconcentrate kakhulu ngaphi emidlalweni yabo kuphela abayenzayo.
Ye, so ke akuthumezele abantu beZimbabwe umlayezelo ufuna ukubatshela wona ungabatshela usithini?
Hayi, thina sifuna ukubatshela lapha njengabantu be-Manchester Warriors and then including our Liverpool host, co-host as well nje labantu be-UK ukuthi sonke sicelani please sibe njani ngemva kweqembu lethu leZimbabwe ngoba bazorepresenta emdlalweni omkhulu kakhulu okhangelelwe umhlaba wonke. Please, please, siyalicela lonke sibe njani sisupporteni iqembu lethu. We know ama-Warriors ahlulekile but now we have got another chance. I-position abakuyo inhle kakhulu ngoba emhlabeni bangu-number 13 I think eZimbabwe. So ngibatshela ukuthi hayi thina njengabantu be-Manchester labe-Liverpool lamakhosi konke le-UK yonke siyabe sibhizi sikhona thina in person sisupporta ileli qembu lethu leZimbabwe. So labo bebe ngemva kweqembu lethu.
U-Elvis Mpofu u-Manchester Warriors Social Club khona ngale ke e-Manchester kwele-Bhilitane. Yes, sicela abantu ukuthi lisithumezele imilayezelo lapho ukuthi sixoxeni sibaningi sibone ukuthi singathini ngakhona ukwenziwa i-netball club yeZimbabwe lokunyeke okutshiyeneyo. Silobo bakhona manje ecingweni uSanokhoza. Sanokhoza kunjani?
Sikhona tibeni njani?
Ye, uvuka njani lapho khona kodwa?
Hayi, siyavuka ukuqanda nje ngiphele ekuseni.
Ye, so ngamafutshane umsibili ngoba isikhathi sesiphelile vele. Wena ubona njani khonokho ukuthi i-netball club yeZimbabwe iyadlala ku-World Cup ukuthi nganqoba yini?
Hayi, sifisele kuhle kakhulu i-netball club ngoba ngiqala nje ukuze kuthiwa ingenele imincintiswano efana nayo naleyo akaze nihlangane lakho.
Ye, so ye, kuthiwa ke ngama i-netball yama-Warriors so ngani kumenjalo so ke badlala khona ngale Bhilitane. Ye,
ngithemba ukuthi bona bazakwenza ngcono kulamalokhuzini kulamadoda la siyangisikeyo lapho eGibhithe.
Ye, awuboni ke Sanokhoza, siyabonga ukuthi ungenele kuhlela. Ungakhohlwa ukuthi usithumezele kuwhatsapp umlayezelo wakho siyawusebenzisa kusasa. Sibonge kakhulu baba.
Kulungile, sithumele umlayezelo gqibe. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu, bye-bye. Abantu bakhonona ngohambo lukamongameli Emmerson Mnangagwa okwele Rwanda. Abasekela umongameli kodwa bathi kulungile akwenzayo. Kuzobuya ke abadabuka eZimbabwe baseBhilitane bathi basekela iqembu leZimbabwe netball team.
umncintiswano World Cup. Sukuba lapha ke uhlelo lwethu kwamanje oluvalisayo ngoKip Stube.